Siyabonga thina njenge bandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba kufuze umuntu adlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofaneleyo ukuthi amele ibandla le-CCC. Ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo, mistage esilandelayo, yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abachiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting. The new thing that is exciting kuye wonke umuntu, into engazake yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini. So yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe yinhlangano engathi independent commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le politics yethu njengebandla le-CCC, ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu. Abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo, lo ozaphuma uzabe iphume ebantwini. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu, sifuna siphumele ngaphandle sizwe imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokhela abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, yinto entsha engazakuyenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akulangxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathembeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa. Abantu batshengisa kubamba, akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela. So yonke into ihamba kuhle, ihamba ngendlela emangalisa kakhulu. Ungaze uthi lolu hlelo luhlelo olwaluvele lukhona kudala, kodwa kukhanya uhlelo lwe-adopte i-CCC kumbe olwamukelwe i-CCC luhlelo obeluvele lufuna ngabantu. Siyabona ukuxabana lokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawa amanye esiphikisana layo, ikakhulu eliphikisayo, abantu bephikisana befuna ukubulalana. Akukho lapha ekhaya ku-CCC, abantu bayenza ngothando. Njalo into enhle engiyibona yenzakele ukuthi independent commission leyo ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile. Akula muntu uyasala ekhonona, wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo lolu hambe kahle. So bakithi sisesikhathini esijabulisayo, esikhathini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli babo abavele ezigabeni zabo ezishiyeneyo.